Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande hobisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-8 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhetha umnumzana Clifford Sachwayo ukuthi abe umkhokheli wamalunga edale lephalamende yawebandla le-CCC sokudale inkulumo phakathi kukamnumzana Sengezo Chamangu lamalunga la.
Sithi sihamba lobaba uChamisa sifuna ukuxwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa. UChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa ukuthi kuzahamba njani futhi ngumhlahlandlela.
Abanye belokho besola isinqumo sikameya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi asuke esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli.
Uhlupho esilalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa yisichamisa. Umkhuhlane lokuthiwa yisichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo, bacabange.
Kodwa abahlali bakobulawayo bathi umnumzana Coulthard engasuki esihlalweni ngoba esenza umsebenzi omuhle.
Uthweleka uDavid Coulthard ongumeya kathesi thina njengabahlali bakobulawayo usebenza kwakhe, siyamphakisa kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhetha umnumzana Clifford Sachwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edale lephalamende yawebandla le-CCC sokudale inkulumo phakathi kukamnumzana Sengezo Chabangu lamalunga la. Amalunga edale lephalamende awebandla le-CCC adabukene ngoba amanye esithi awafuni ukusala kuxuku elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Kuvele linye ixuku njalo elithi lilokhe lisekela umnumzana Chamisa lanxa sewasuka esihlalweni. Umnumzana Chabangu utshele iStudio 7 ukuthi ukukhetha uhlatshwayo yikuphosisa ngoba isisekelo sombuso webandla sithi okhethwa kulesi sikhundla kumele abe ngumuntu oselesikhathi esebandleni. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla le-CCC ethiwa yi-Veterans Activist Association of Zimbabwe, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, sifuna ukuxwayisa abantu njengama Veterans Activist Association of Zimbabwe ethungamela yini umaba uMagalela ukuthi simalo baba uChamisa kobo lwakhe ukuthi sowachiya iTCC ngenxa yokuthi yayisingenwe impehlane. Ngalokho sixwayisa bonke abanye abangakazwisisi ukuthi uChamisa wabonani. UChamisa wabona ukuthi ibandla labantu selingenwe izimpethu njalo selisetshenziswa ngubaba uChabangu yena ethunye izilani uqobo lwayo. Sachasisela abantu, wachasisela abantu ukuthi ugala ndaba loChabangu ngoba uChabangu ufanana lesikhundla somvundla. Umvundla ngubaba u-ED lephathi yakhe. Akhanya ukuthi iPhalamende leSenate lamajaji abazange bakuzwe. Yikho-ke thina njengathi esatshaya umzabalazo sahlangana lama-New Freedom Fighters aqala ukusebenza ngama-1980.
Manje lina lithi kwenziweni?
Sithi sihamba lobaba uChamisa. Sifuna ukuxwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa. UChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa ukuthi kuzahamba njani esithi ngumhlahlandlela. Yikho sesibona abanye sebesithi bona ngobani, abanye sebesenza imhlangano lapho lalaphayana, abanye sebeziphi izikhundla, abanye khathesi sebebanga ihofisi yakobulawayo, bona vele bengalaba ama-elections akobulawayo i-by-election. Sitshengisile ukuthi ngubani olabantu, nguChabangu, yiZanu, benguChamisa. Chamisa ube lamantu abaningi abahambe bayavota bathengisa i-protest vote abangama-spoiled papers adlula amavoti sokuhlanganiswa bezanu labakaThabangu lama-independent. Yikho thina sithi abantu bangaxokozeli, gabalalele, balandele ukuthi uChamisa obaxwayisayo. Singapha umzekeliso ofana nalo Jesu wasebenza lama-disciples bakhe, abafundi bakhe emdlalo enyuke esezulwini. Basala bedanile kodwa wabalaya wathi singadukiswa ngama false prophets, kuzaba laba prophet amanga aza kuthi intaba suka iye laphani suke, kodwa khangelani izenzo zabo. Lanamhla lokho amanengi baduhile bayakhala ukuthi uChamisa, sebekhala ngoChamisa kakhulu sengani nguye sebhidlizilizwe, sebekhohliwe ukuthi kulomuntu oyiphephetheta owaceda abantu ngegugurawundi. Lanamhla lokho enjalo sebekhohliwe. Yikho sina sithi njengama-veterans lama-activists sibambe elikantulo elikaChamisa ukuthi wathi yena ngokwakhe uqobo uzasilawulela ukuthi umzabalazo uzahamba njani. Yikho sithi phumanini, chayani izifuba, lingenzi sengani selifuna ukuthengisa, ngoba khathesi abaningi sebedinga imali yegazi labantu.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla le-CCC ethiwa i-Veterans Activist Association of Zimbabwe.
The Voice of America.
Abanye belokhu besola isinqumo sikaMeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi asuke kumbe angasuki esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. UColtat wazise ukuba uzaqala ezwe ukuthi uZulu lemuli yakhe bazathi athathe sinqumo bani. Lokho kucunule abanye ngoba amanye amalunga edale akhuluma okufanayo, athwaliswa nzima ngabanye besithi ngabathengisi. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlupho esilalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa isichamisa. Umkhuhlane lo okuthiwa isichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo, bacabange ngenhliziyo. Isichamisa yinkolo ethi yena yonke into ekhulunywa nguChamisa ilungile. Isichamisa ngumkhuhlane ongena abantu abaningi eZimbabwe ukuthi uChamisa angakhwehlela bagijima basaluthi. So uhlupho esilalo ngabo MP labo council labanye abachizi khundla ngenxa yokuthi uChamisa ukhwehlelile wathi yena kasafuni, sehlulekile ukukurana kwinto kwakhe lokhu ayezama ukukwenza, sokudilikile seqalisa okunye okutsha. So abantu sebelandela uChamisa bakhohlwe ukuthi bavotelwe ngabantu. So uhlupho olukhona yikuthi silamantu abakholwa ukuthi uChamisa nguye unkulunkulu wepolitiki eZimbabwe, okokuthi umuntu lanxa evotelwe ngabantu abangu 6,000 ivoti yabantu abana bangu 6,000 kayisaqakathekanga kuye ngenxa yokuthi uChamisa usesukile kuleli bandla wavula elinye ibandla. So kumele ngikhohlwe ngabantu bonke bona abangu 6,000 ngilandele uChamisa. Umkhuhlane wona lo owesichamisa lo uzaphambanisa ilizwe, ufana nomkhuhlane esawubona ngama-1980. Umkhuhlane kwakuthiwa yimgabe chetechete. Abantu babesigida besithi mgabe chetechete, one party state, ilizwe lisonakala, abantu besifa amathebelelendi, abantu besithi mgabe chete-chete. Lakhathesi silabantu abazithi bayi-opposition abakholwa ukuthi Chamisa chete-chete, isichamisa siyabaphambanisa amakhanda. So uColtat wenza into enhle kakhulu ukuthi alalele abantu bakobulawayo abamvoteleyo, kungenani lokuthi uChamisa usekhwehlelile kumbe uChamisa usekhonkotile nxa ngakubeka ngaleyo ndlela. So umnumzana uColtat ngingomunye wabantu abamkhuthaza ukuthi ananzelele ukuthi abantu bakobulawayo abamvotele ayilayo baqhakathekile kakhulu kulomuntu yedwa lo okuthiwa nguChamisa.
Engasuka ukhona yini ongenza ngcono ulaye ngokubona kwakho?
Okwaqala njengoba ngishilo ngaphambilini nithe mina uMnumzane uKhothathu kumele akhethe ukuthi wavotelwa phakathi kwaChamisa labantu bakobulawayo. Yena uMnumzane uKhothathu wavotelwa ngabantu bakobulawayo kavotelwa nguChamisa. So nxa kuyikuthi uvotelwe nguChamisa kahambe loChamisa wakhe. Kodwa nxa evotelwe ngabantu bakobulawayo kahlale esikhundleni sakhe ayenze umsebenzi awuqalileyo omuhle kakhulu oncomekayo. Siyabona idolobho lakobulawayo seliqalisa ukuba le order ungathi ukuhleleka kwezinto. So simkhuthaza ukuthi akalalele ivoice ilizwe labantu. Kuthiwa ngesilatin vox populi vox dei. So kuqakatheke kakhulu ukuthi alazwe ukuthi ilizwe labantu abamvotelayo yilizwi akuthiwa lilizwi likaNkulunkulu. So uthi uMnumzane uKhothathu mina ngimkhuthaza ukuthi akahlale ayekele uChamisa loko lezinto zakhe lama-tantrum akhe. UChamisa uzabe lokhu etshintshe siba i-blue, green, yellow, red, black, etshintshe amakhala esenzale. UMnumzane uKhothathu ulelungelo eligcweleyo lokumela abantu bakobulawayo abe ngumeya njengokukhethwa kwakhe ngabantu bakobulawayo. Aqhubeke i-5-year term yakhe ize iyephela. Ngimkhuthaza mina khonokho aqhubeke senza umsebenzi wakhe oncomekayo. Kodwa nxa laye ngadecide laye ukuthi alandele abanye labontontabo othathekile imota zabantu labeyana othathe wese, sileqiniso lokuthi ku-next khetho olubuyayo abantu bakobulawayo soze phinde futhi bamvotele.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula izombusazwe. Kusenjalo izakhamizi zakobulawayo zithi umeya uKhothathu akumelanga asuke esikhundleni ngoba esenza umsebenzi obukekayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eProgressive Bulawayo Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ivele ekhetha laphana kakusika ukuthi wakhethwa ngoba engumuntu owayenqoba abanye. Wakhethwa ngoba sikhangele ukuthi 1 ngumuntu omdala, 2 ngumuntu vele okhulele kwabulawayo, 3 imbali yakhe ayenzayo enguminista we-education uyasala ibukwa kakhulu ngoba uminister of primary and secondary education wenza izinto ezinhle kakhulu. Ano indoda eyazi ngezomthetho ngoba yena vele ngokusebenza kuli-lawyer. So abantu bakobulawayo bangukhwabisa kakhulu. So umuntu othi xa esebenza kulezinto zakazeki azifike egcekeni uyavuma ukuthi aboniswe kathiwe nalo muntu ongumthamo kayigobi njengalaba abanye sasibe labo ukuthi umuntu ngavela ngena esikhundleni sesesiba yinkunu. Kodwa-ke okwakhathesi njengoba ngithemba lisivile ukuthi egodini laphana emsebenzi walawo loku ungantu uyantsalo usungantu usukhanya ukuthi angathi ungangihamba kwangafana amashedi akhanya nakhona kukuthi nje sekunika ama-deadlines ukuthi abantu basuke abangcolisa idolobho basuke lapho abangcolisela khona bahambe endaweni eziqondileyo zokusebenzela. Konke kelokuyana izinto esithi thina nga umuntu ongumkhokheli lesizikhangeleleyo.
Kodwa bakhona abanye abathi yena uphiwa ithuba elingaphiwa abanye bakhe abakubandla elifanayo. Besitsho njalo ukubana nxa kuyikuthi engasuka kufakwe omunye laye ngayenza umsebenzi ofanayo. Ukubona njani wena lo?
Ngeke sibe kwazi ukuthi unike ithuba elinganiwa abanye, kodwa sikwaziwe ukuthi uKhothathu ngumuntu oklie nxa esebenza. Ubeka kube klie ukuthi ufuna ukwenzani njalo uzakwenza njani. So kuba lula mhlawumbe ukuthi asebenze nge-management ye-council asebenze lamanye ama-stakeholders abalisela mhlawumbe abe-local government ababalisela ama-ministers ongagidimisi politics kakhulu ogidimisi ukuthi i-office yakhe kube yenze. Ngiyakhumbula ukuthi ngiyangibe khona lapha kusona la esikhathini esiye ngumuntu alongelandaba ukuthi kubuye uminista kumbe kubuye ubani ovela kuthi pibanje umuntu alozitshela ukuthi ngabe nguleyo-office kumele ngamukele umuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi umuntu ngayeyinkokheli engumeya kakumele azidingise zomba ngazo kodwa kumele agidimise ukuthi uphise idolobho lakobulawayo. Yikho konke sikufunayo abantu abangantu abakukhwabita ngoKhothathu lanxa wayekukopposition. So abantu akumele abawukhangele kakhesi ukuthi ngoba sengumeya evele nguminista wenelisa ukuthuthukisa imfundo wathenga ama-Facebook uphose izikolo zonke zaba nama-Facebooks ngenxa yokuthi mhlawumbe ulekhono lokusebenza kuhle ngama-stakeholders abantu bagcina bemthandela khonoko.
Siyabona ebandleni lakhe kunganakuhambi kuhle akusoze kugcine kumphambanisa yini
ekubhaleni kwakumbiko wakhe awethulileni ku-X owakuthiwa yi-Twitter kudala incwadi yokuxhumana leyana ubekile sobala ukuthi yena uzalandela izifiso zabantu bakobulawayo kodwa nxa kuyikuthi bakhona abafuna ukumrecola because of that akanandaba lakho ngoba vele ngumuntu walande emzikwapha elihlaleni and kusiqiniso khonoko abantu bakobulawayo nxabenanzelela bekhumbula kuhle ukuthi owayewinezela amaprimary ona lawana kayisiyo David Khothathu kodwa ngenxa yokuthi anjalo esifisa umuntu ozaba yi-city fan yena akafuni ukuhlukuluzwa ngenxa yokuthi abantu bamcelile. So nxa ukuthi abantu abasamfuni hayi uzabuyela ngokuthula emzini wakho ngoba wayevele esithi yena selungele ukuthatha ipension yakhe sezithathela ipension yakho sezikholisele kuhambe ebhoda labantu abakhe. So ngokholokho yilo iqiniso elikhona ukuthi uDavid Coulter sekungeneni kwakhe laphana lanxa wangena ngebandla kodwa iqiniso elikhona ukuthi wayevele efunwe ngabantu bakoBulawayo abasebekhathele ngokuthi amameyazi ayekufakwa iningi nabo ongabantu abancane abafike laphana sengelalutho imali created by management ngoba baye bengelalutho bengabantu njalo abafuna ukuthi labo bahlafune kube sokufuna lula kile ukuthi babagwenxe babenze lokho abafuna ukwenza khona.
Hello ke ngumnomzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eProgressive Bulawayo Residents Association.
Ulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sadibonani basakazi be-Studio 7 yandibingelela nabalaleli. Mina ngifuna ukuphendula indaba leyi esiyizwa ihlala ikhuluma njalo nje ku-Studio 7 nakuma-social media. Uchamisa uma wayesithi uchaba ngokamazi. Asibuyele nini embuzweni ukuthi umbuzo wona wathini. Umuntu wabuza uChamisa wathi uchaba ngokuthi ungu-SG we-CCC uyamazi yini. Uchamisa wathi cha angimazi. Akula sikhundla esinjalo ku-CCC. Bama khonapho abazange beqhube. Umuntu owayebuza waqhubeka wathi ngamehlo ke uyamazi kumbe kwelinye ibandla uChamisa wazachasisa. So uChamisa uglenywa uChamisa ufundile wahlala embuzweni kafanani labo phugeni laba bathi nxa bekhuluma uzothela itshoti ye ngihamba ngathatha igazi ye mina ngifundisa ubani ye yimi engihamba ngamela ubani ye yimi nxa ubuzwa hlala endabeni obuzwe khona wathi yona usilandisela isitori esingasidingeki singafuni vele ukuba nendaba laso. So uChamisa wahlala embuzweni njengomuntu ohamba esikolo. So uChamisa ngiyibona inkinga yakhe vele uChamisa kayabuhlokolo chaba kathesi barikholile abantu bathi bona bamela abantu bemandebeleni. Abantu bemandebeleni bahlumeka angeke bezibekuthiwe umuntu osuka emaswini. Bakhipha uphashi indebele ekhadro park lapha babisa uChiro ngendaba zokuthi bebethengiwe yizanu PF. Yikho lingakaze labona even irally yabo Phugeni kumbe uthwa namhlanje bebesendayini engaka becampaign abazange bekwenze lokhu. Bachaba hambe emavule barecall ukufa bathe berecall ukufa befuna uScott angene abazange bafake icandidate. Ukufa uthe bathethe becampaign umfundisi wemavuku ufile ngenxa yerecall eyenziwa uChaba lo Phugeni. Namhlanje ukufa abantu bakhe bazintandane umfundisi wemavuka abantu bakhe bazintandane phezu kaPhugeni base phezu kaPhugeni labo chaba namhlanje uPhugeni abuye ethi muhle inhliziyo zethu zithonta ngento abayenzileyo bona bethengisa amasitsi kuzana uPhugeni bebuye bekhale futhi ngoChamisa anti bebona bekumele bewini iBulawayo phe bebefuna ishona futhi lizokhampena koBulawayo
Studio 7 najabule audio yami ingafiki ngicela kali ke nisemakhubu neBlam emakhubu eBlam ma audio yami ingazwakala kulabantu laba baholisa abantu kudla kuWard 15 special word 15 abantu abaningi basele phansi abanye bahola imali le ekuthiwa igundu abanye ba well-being iyancedisa yathiya abantu abaningi indlala iyabulala abantu like liqongosele bona abakhulu beku word 15 special umama abantu bayakufa indlala la bayabhala bethiya abantu abaningi abantu befa indlala.
Studio 7 siyalibingelela siyalibingelela basakazi be Studio 7 ya sikhuluma ngendaba kasengezo chaba uthi bemtshela lapho eqinisa ikhanda abantu bemtshela ukuthi usebenzele izano li agent lezano leqinisa ikhanda eqinisa ikhanda okwamanje kusobala ukuthi kade li agent lezano PF uyithengisile imathembeleleni nje yonke uyithengisile ethengisele izano PF usengezo shabangu lo vele ungumthengisi omkhulu ungathi ungala abalandeli wena ufuna ukuhamba ulandeli ungena labantu abayi-2 kampela nabantu ababili futhi ulabalandeli ubone ngane yena uzomisana lomfana lo uchamisa ngekamisana lochamisa ulabalandeli usengezo ngumthengisi ubezodiliza i-3C usengezo vele usiya ngami kadingakale abuze ukuthi njengoba sethengisile indawo zonke wayesithi uchamisa ufaka abantu ngendlela engasiyo ubhadala njani indawo leyo uzikhokhela kanjani usengezo chabanga
Studio 7 ngalivuka njani yayisibonge ngaphezindaba ngokugande yayisizwa loba ukuthi ivaphu yiyo kufanele isapote ukuze ithathe ilizwe kanti behlule kanjani kwaleso sikhathi ukuze ilithathe isizafuna ukuthi isapote manje ilithathe iza kukwanisa na wayengakukwanisanga ekuqaleni vele iqala lapho izaphu iqala ukuthiwa yizaphu ekufanele ilithathe khonapho ekuqaleni okwamanje ile plan bani engalithatha ngalela ehlula ekuqaleni ivele iqala iphathi hayi baba hayi izaphu yehluleka ngeke ithathe ilizwe yona yehluleka ekuqaleni uyithatha kanjani ilizwe wena owayenza i-unit lo muntu owakubulalela abantu ayeke lamabandla amanye ezame iplani yayo abayenza izaphu yehluleka sibonge khonapho kwakugane
Studio 7 yebo lina elisethulela iindaba zethu ezinhle ezimnandi ezizwakalayo yini izimbabwe lapha nxasikhuluma hayi rithi uzivetile sisitshele okungayisikho ngibuye ngikhulume ngalobaba othese uzano kawubizelwanga ukuzofakaza ngochabango kathi ungena ngaphi kahambe kuhle uzano ma esethengekile ukutho ukristu yosanda withi uthengiwe vele kuyathengeka umuntu wakhona so zebonge uyawumani itengekho ukuthi sesitshela ngochabango lo chamisa ungubani ikwakulande konale kuzano hayi kazibambi into eyenziwe ngochabango ngayithakazelelwanga abantu laye angazifaki emanyaleni seyibona izano isilane kuphi namhla kujijile njengoba lokhu isincindezethi siyaphaa sithithi kwenziweni manje hhayi ihlobo zami lingakulahleki kamawu kakusasa lizabhayiza lanini lanini sicela lisixolele thina abantu aliboni uhluko esibukhangileyo lokhu elisithi kuyalunga sezifile
Studio 7 linjani kanjani ubaba lo uthubela uzalo lo so MTCT sebevele sebenzela izano MTCT sebedistroye MTCT sebebuyela kuzanu PF ahambe kuzanu PF khona kathi ngabo sitshela nje ukuthi ubuyela kuzanu PF asihambele kuzanu PF khona kanti ngabo sitshela thina nokuthi sitshelela ahambe ashana le
Studio 7 siyabingelela sithe sibamba umlomo lo baba lo othiwa ngumkhombele othiwa ngudivembe othiwa ngumkhombele othiwa ngubani wena baba wena mthengisi wena fika kahle kuzanu PF lapho bakubingelele kahle hlale khona lande khona wenze khona lokho kulande khona lapho ngoba vele uyisifebe sephathi nje yenza khona lokho kulandile khona kuyekele ukuqala usho ukuthi i-TPC uchaba ngowathi ufaka izinto ezingazayo ungazaziyo fika kahle kuzanu PF usebenzele izanu PF leyo elandileyo lapha hayi ufuna umfasho kufika usuba yimpimpi phumela zo ngapha susiyazisa khona ngapha yo hayi wena vele umuntu ungambone ngihambe ngikode ngamabandla phezulu eminyaka engaka uku-opposition party wawuvele uthiyeleni kuzanu PF ngoba yayivele ikhona kufonya leyo i-opposition party ngo-2019 namhlanje sungikhona sungasukuphuma sowuyela kuzanu PF awuziboni vele ukuthi uliphixi likababa sicela ukuthi vele ungalilingi vele usisukele ungalilingi usisukele thina abantu abajoyine izanu vesi babona njengabantu abangaphelanga njengawe so phezu kokubana kwezinkulumo ezingaka uthi izwe lonke umhlaba wonke ukhathele ngezanu PF wena ngikhona ukuphuma usuyayijoyina ufike izolo namhlanje sutukauvuka ukukhuluma ukuthi yeye uchaba nguyaziwa kuwe u-TPC wena wawukhona ngoba lawa ungekho ku-TPC ku-MDCT hayi suka ngafuna ukusisukela wena baba ungalinge vele usisukele sisebenzela izanu yakho leyo elandileyo lapho okanye nento ezingaqondalanga lakho ukukhuluma amanga ufakaza into ezingekhona uzozicupha kwalapho sokuzanu mhla uphumayo futhi uzophuma lazo
sanibonani Studio 7 sanibonani nabalaleli kunjani siyabulisa hayi sibonga le ndoda ekhulumayo yakusibanda lethi hayi akubuyele kuyeni kuzaphi uzathi ngone cebelelihlelelo ngoba siyabe siroja imochabango kugene sibe sithi amasitiye ezanu nalo wakodube naye sekuqale manje sekukhuluma ngechamisa ukuthi ushamisa ngayethi razi usengo zichaba kanjani kanjani wayese kukhuluma manje ngoba sesisuthe amatiye ezansi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, singakangeni kwezemelika, lilalele emsakazweni weStudio 7, sisakaza sise Washington DC. Kesingene ke kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi kasoze avumele umthetho wokuphathisa ele Israel ngemali engamadola angamabhiliyoni alitshumi lasikhombisa, i-17 billion, nxa kungela ngxenye yemali ezakuya kwele Ukraine ukuyaphathisa kumpi ephakathi kwele Ukraine leRussia. Ibandla lamaDemocrats lona lithi lifuna ukuthi kwethulwe imali engamabhiliyoni alikhulu $118 billion azaphiwa amazwe omabili ele Israel lele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi iAmerica izakubisiya ixhasa amazwe omabili, iUkraine le-Israel, ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengeyela iUkraine iwe ithathwe nguPutin. So kusitsho ukuthi iRussia becomes strong again. Bafuna bona ukuba yi-superpower. So njengoba beyi-superpower nje, kusho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo. Lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa iRussia, iAmerica besizibona ngani yona yiyo layo ehlulwe iRussia. Ngibona ngani imali ziza kuya zisiye emazweni omabili. Kodwa into eluhlupho lapha yikuthi njengoba sokungasela leader we party yokuthi yama-Republican Party lapha e-Congress, u-Speaker of the House ukuthi aqhubeke ekhuluma ngezinto ezifanelane lokuhanjiswa kwelizwe. Akasekho lo muntu yikho sokuphuzise izimali zamazwela. Kodwa ngibona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta omabili lawo mazwe ngoba abafuni ukuthi behlulwe iRussia. Njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ile sandla. So bazibona bona ngokwabo besilwa leRussia, mbonti mangavuma ukwehlulwa iRussia.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington Washington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani. Ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edale lePhalamende yawebandla le-CCC sokudale inkulumo phakathi kwamnumzana Sengezo Tshabangu lamalunga la. abanye belokhe besola isinqumo sikameya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi angasuke esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi aseluhlelo lwakugcina lolu ngilipha ekuseni. Sesizaba sihlangana ke ntambama ngo 7:30.